Hayi, lathi abasikuzwile lokho ukuthi khona ubulelani ngumntwana esimuzwayo ukuthi lizinyane ubele mbizo kadelayo eSouth Africa ngeweekend edlulileyo. Sikuzwile sibili lokho. Sizwile futhi ukuthi kade othamelwe ngabantu abathile. Eqinisweni baba, thina vele into zonke esizenza kasizenzi sikhangele nje ubulelani, senza lokho okumele sikwenze. Inkosi uMzilikazi ikhona, uMzilikazi wesibili uRaphael Stanley Khumalo, nguye futhi kuphela inkosi eyagcotshwayo ikhona pha ekhaya. Ikho akukho okutshintshileyo ngokuhlangana kukamntwana ubulelani eSouth Africa lezinye izizalwane zalapha komthwakazi.
Luhamba njani lona udaba lwenkosi njengoba kukhanya akukaphumeli egcekeni ukuthi kahle kahle inkosi yamaNdebele ngubani?
Ye, akukaphumeli egcekeni ebantwini abathile, kodwa amakhosi amaningi asevele sekwazi. Yikho ubona uStanley Raphael Khumalo uMzilikazi wesibili ekhanya nxa ungalandela kahle uzabona ukuthi wonke amakhosi kathe sayenza imicimbi avele anxusa yena. Lakathesi kade kulo mcimbi omkhulu kakhulu okade ukhona eSouth Africa khona ngale ngeweekend yona le lapha yena akade khona ukulelane ekhuluma labantu lezizalwane zakomthwakazi. UMzilikazi wesibili ubenxusiwe kumcimbi omkhulu wamakhosi okade ukhokhelwa nguHadebe oweRevelation Churches, lapho kade kubuye khona umama lo weSouth Korea umu. Ubethumele i-envoy yakhe, isithunywa sakhe esiqhakathekileyo ubaba uMkhaphinyana, ubekhona ngale. Inkosi yayinxusiwe, inkosi yathi hayi yona isoze ngoba iphakathi kweminye imisebenzi, yahambisa uMkhaphinyana ngeweekend yakade khona. Amakhosi wonke kathesi nxa esenza imicimbi yawo anxusa uMzilikazi wesibili, okutshengisa ukuthi uMzilikazi wesibili yiyo inkosi esibhekwa ngamanye amakhosi.